indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 Mfumfu 2019 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uduza hambisa emthethondaba odokotela abakhalala umsebenzi.
Sibaqhathile ukuthi basisebenze. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhathi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoku.
Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye abasavunyelwa ukuthatha imali yakwamanye amazwe emabhanga.
Kuyafanele kuye kumthethwandaba kukhosingakhodi ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu apha.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usezahambisa odokotela abakhalala umsebenzi emthethwandaba kulandela ukwala kwabo ukwamukela iholo elikhuphulwe ngokwesithupha ekhulwini 60%. Odokotela laba abasathuthukayo sebelenyanga besala ukuya emsebenzini befuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngokuhambelana lentengo yedola leMelika esetshenziswa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olo health service board, uthi sebekubone kufanele ukuthi bahambise udaba lolu kuhlangothi lukahulumende lwezemisebenzi. Udokotela Sikhosana uthi lokhu kungenza ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela. Bathi khona bavumelani lenkulumo leze esasilazo.
Lali banike malini? Yeah.
Sina as an employer asoze sikhulume ama figures imiholo yabantu isanethika. Yeah, kodwa ukuvumelana kwavumelana kodwa odokotela bona aba continue ngama negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngapi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhathile ukuthi basisebenzele. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhathi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoko.
Indlela enhle yini yokwenza konoko?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile konoko?
Wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho nabo abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela ole health service board, sixoxela ye eseHarare. Kodwa ke udokotela Masimbandoro, isikhulumele senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi kabasoze babuyele emsebenzini loba nje sebesethuselwa nguhulumende.
It's up to the employer whichever way he feels you address us in such a way. But for us, we're just hoping that you find solutions which capacitate us to the portfolio for work. Because taking us to the labor court, ideally, it's not a solution to this current impasse. We are actually looking for sustainable solutions.
Umkhathi ulelungelo lokwenza akufunayo loba nje thina sibone ngani kumele enze okuqondileyo ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusebenzi lokhu ukuthi asihambise emthethwandaba we-labor court. Ukusihambisa emthethwandaba akusoze kwenze ukuthi sisebenze ngemfanelo. Abakhangele izikhalazo zethu, ngasihambi noma kanjani emsebenzini. Sayala ukuvuma iholo esasiliphiwa nguhulumende ngoba isikhuphukile indlela abantu abaphila ngayo. Besingeke sakwamukela lokhu ngoba bekufana lokuthi akuyindawo okuliholo lokhu.
We are not capacitated, basically. We managed to attend the bipartite meeting on Friday, in which the government offered us a 60%, which we declined. On the basis that cost of living has increased by more than 1,500%, and the poverty 60% won't capacitate us in any way to report for work. So we actually told the employer to not even punch that amount in our account.
Tinasifuna imali ehambelana le mali ethengiswa emkambo wesizwe kwemali. Sibone ngani abasiphathi kahle. Esikufunayo ukuthi balungise konke okusihluphayo. Lokho kade befuna ukusipha khona, befuna ukuthi sikwamukele. Asoze sikwamukele ngitsho la kancane. Asifuni ukukuzwa futhi.
Our income has been eroded by inflation. As you have noticed, this past weekend the fuel prices have actually increased by 30%.
UDokotela Mazimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxe laye eseHarare. Odokotela asebelesikhathi besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebekhalala umsebenzi bekhala ngokufanayo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kubika ukuthi kalisoze livumele ukuthi izisebenzi ezisebenzela amakampani azimele wodwa labanye abantu bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Abanye abantu asebethole umbiko webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lo bathi kukhanya engani uhulumende wenza lokhu ukwenzela ukuvimba umkambo wensitha kwezimali. Omunye wabo okhulumele Studio 7 eseWashington DC uthi izisebenzi eziningi kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa zizalahlekelwa ngamadola eMelika afakwe esikhwameni sama-Nostro accounts. Umuntu munye ngamunye sokumele alobele ibhanga leli incwadi nxa efuna ukuthola idola leMelika. Imali yonke engena kuma-accounts la sokumele ibe lidola leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lomnumzana John Manguja, usiba kulukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Ezinye iziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lazo zalile ukukhuluma ngodaba lolu, loba omunye wabo ethe bakhulumisana le-ZBC bank ngodaba lolu. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ibona ngezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi baza bophisa ibhanga leli kusasa.
IZimbabwe phela angitsho kulomthetho, there's a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilomthetho, abantu baphonge ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuzafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu lapha. Bayasijayelela kakhulu abantu bezanu labo bakithi, hayi akusoze kwenzakali lokho.
Ye, nxa ungatshela uZulu ukuthi i-Nostro account vele kuyini, batshele.
Ilempande ezimbili kule ekuqala uyabuvula imali i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Eyinye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Kukuwe ukuthi imali yakho nxa ivela ngaphandle kwelizwe uyayifaka kwi-account engaphandle kumbe iyathunyelwa account yakho. Nxa ulama-use akho ma-rand ma-pounds uyakwanisa ukuthi uwafake esiphaleni sakho ese-Nostro account. I-Nostro ukuthi ukuthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iyakuya ngaphi?
Kabafanelanga basivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhalelwana phansi sasayina ama-account ama-signature. So umuzi womkhethi umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo imali ngoba sokutshengisela uhulumende lo uyadelela. Kanti esibathi khona awufanelanga uyithathe imali yakhona, ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki. Nxa ufuna iya ngaphandle kwelizwe, ufuna ukuthenga iy'mpahla ngaphandle kwelizwe, ufanele ubhale incwadi ku-Central Bank. Mina ngisoze ngibhale incwadi ku-Central Bank, isivumelwano sami ese-akhawunti yibhenki yami engibhenka kiyo. Owe-Central Bank ngokwabo, so uyafanele ukuthi siye ku-Constitutional Court.
ubona ngizani liluhambisa nini udaba lolwe constitutional court njalo labe liba ngani
sifonelana leZimbabwe lawyers women rights lokhenda elithi kwenzelwa indaba yakho ilihambe ngoba abantu abalema account ama social accounts balemalungelo ukuthi sothi lokuthi uyavumelana la bantu siguqula hayi indaba yakho nayahlengi nemthetho enkulumthetho andaba kusasa sibili impoint
umnumzana Rejoice Ngwenya incwadi ebona ngezomnotho sixoxe laye eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolo lomnumzana Joseph Juma usomabhizimusi njalo okubandla leZANU PF
u-RBZ njengebhange elikhulu elikhangela imali zabantu kumele lifunde ukuxwayisisa lokukhangela izinto ngokujula kwazo lingakaze liphumele phandle labika izinto ingathi ngama-pronouncements lama-announcements abawenzayo khonakhona kusuka kuyenza ukuthi abantu begcine besehluleka ukuba lokuthemba amabhanga indaba leyo okhuluma ngayo yindaba okumele iqalisiswe anabona kwamanye amazwe ungakhangela even uSouth Africa nxa usebenzela khona ngale awuholi ngeyedola nxa ungasuka khona ngale uwumuntu oze ngomsebenzi uhola usebenze irandi langikhona ngale kodwa engikuthiweyo yibona asikubhekiseni kuhle sikufakeni kuhle ukwenzela ukubona abantu bakuzwisise to a point whereby abantu balala lokho abakuthi ngesingizi i-confidence ingesingizi sesile problem ekuthi bona sivuka njalo nje sokulombiko esifakiwe sokulombiko osufakiwe sokuthi nje lokho sokuthi nje lokwa khona kukhana kwenza ukubana abantu babe nokungabaza bangathembi ibhanga elikhulu elakithi laba eZimbabwe abakukhulumayo ngabe kulobuchosi obugcweleyo olento ezwakalayo kodwa lokho ukuthi bona bahlala bejika njalo nje
singathi ke ubona uhulumende kumbe ngithi ibhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe likwenzeleni khonokho ukuthi kuvinjwa ama-nostro accounts la
andiyabona nxa ukhuluma ngendaba ngodaba lokukhangela kwezomsika lo omnyama abakuthi i-black market when it comes to ukuthengiswa kwemali neminye yemigodo nayana nxa ingakhangelwanga edala ukuba la ma-movements nalawa awuthengisela imali emsikeni omnyama so nxa sikhuluma ngokuvimba ukuthi wona ikhangele konke lokwana ngoba anta kuthi konke lokhu kugcina kubisa udaba lwelolwe-exchange rate ae bekukhwelikhwela ngoba ukukhwela kwayo ukhweza into zonke njengobona amafutha akhwela ukuthe kukhwele ama-grocery konke sokukhwela ngenxa ye-exchange rate esalikhwela ngoba into omina singayibalekeli abantu bonke lakathe baloku bekuthenga ama-prize abo against United States dollar. So ukhwela kwe-exchange rate kuzabe lokhu kukhwezile lonke ngakho-ke nxa sifuna ukuthi sikuvimbele kona asivimbele indawo zonke ukuthi bona i-exchange le ibe-controllable ukwenza ukuthi bona sibalekele isigaba sokuthi bona kuhlale kukhwele izinto so i-reserve ngabe lo mbono omuhle ukuthi hayi asivaleli labantu ukwenza ukuthi ngoba bona labana abantu nabana abasebelonke bengena emsikeni omnyama bethengisa imali kulokhu kukhweza ilozen i-exchangerate kodwa engikutsho ukuthi na ngabe bakwenza ngendlela ekuthi bona ngabantu behlale phansi besibungule into lezi bexwayisise kuhle even to consult angit bekhulume labantu bese kubuya ama-pronouncement hatsho bona every day sibesokusiza lokhu sokuthi nje qala abantu bathi ekokhe sesiyivalile bavuke ekuseni sesiyivulile khona kubana sokuthi kuqina kufaka ibhanga elikhulu elireserve bank nabantu nje abapha ngugijima nje lanti loko okuthiwa ngekuthiwa headless chickens atho umfundi khona kubana umkonoma awunoni ngokubanjwa ngendlela enjalo
ye siyabona njalo ukuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi baza bephelelwa yimali yabo kuma imali yabo iyaphonga ukuncibilika nje emabhanga khona ngale pho-ke abantu abanje lama-NGOs kuyahamba njani ngamafutshane baba Juma
into ngamela kuyenzakale nale yange yenzakala and akumela kuyenzakale ngayalo kuyenzakala kanje abantu bazaluza i-confidence totally ku-banking system yethu eZimbabwe so in whatever we do orabezethu into eyenzayo kumele bemeke sure ukuthi imali zabantu zivikele imali zabantu zikhona abantu nxabefuna imali yakhe ayithole
umnumzana Joseph Juma ngusomabhizimusi okubandla leZANU PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Alison Firi okubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi ke nanku ke akwathuleyo
uthi thina isiqondiso esegudwini sivela sibona ngani sivela esikodlweni se-FBC sisiya engatsheni zaso, yikho njalo okukhulunywe zinkokheli ze-RBZ namhlanje. Hayi ke sizamile ukuthi sikhulumekele FBC kodwa sisabatholanga.
Gcinana masiko
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatholand Cultural Arts Trust. Baba Ncube, sakwamukela kuhlelo. Sizokuthiwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani, njalo usitshele lokuthi iMatholand Cultural Arts Trust kuyini ngamafutshane.
Inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le eyamathebheni. Injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelelele phansi. Yikho-ke lawa ama-awards lawa zabe khona mhlaka 26 kuyona linyanga sikhona apha e-Homestead Conference Center.
Liyabe liwayenzela ngaphi?
Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, singathi-ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola-ke isicoco lezo.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama-groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenza ukuthi angene kukhonokho?
Kusiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibile ukuthi ulidobha abayenza izithikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho-ke umfowethu?
Abagida imigido yesintu labathunga izingcebethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesivenda, ngesindebele, ngesitonga, isikhalanga ikanjalo kanjalo.
Singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho?
Okwakade sebesibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisathi sibanika ama-trophies kuphela.
Singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho?
Okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implemente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela luchabalala kusala sokungasela kuphela.
Ubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho?
Kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo nxa sikukhangele okwakathesi. Ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sokunganabo abambili sokuphongauhlanganiswa lokunye njela ongawuthi ukukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa likhuluma.
Ye, kodwa ubona ngani kuyalungiseka khonokho?
Lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho-ke baba Ncube.
Ye, into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini owangakithi sikusukumele ikakhulu sizikhangela lezi zamasiko akithi. Akula munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilivusela ngento zethu zamasiko. Asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo.
Lo-ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye lamhlanje wokunhlanganiso yeMatabeleland Cultural Awards Trust ukhona ngale-ke kuBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube.
Lami ngiyabonga.
Hayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Omanje-ke sike sizwe ezibhadalane labatsha silo Mike Wobe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Khulakhwashe Muntsanka, ongisakhulayo olenkampani yona elenjongo yokuthuthukisa uZulu ngaseBhinga, engaphansi kwesihloko esithi Siyabuwa Development Trust. Khuda, ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjani?
Siyabonga balaleli, siyabonga kakhulu baba Hobe, siphilile.
So Khuda, ngisandukutshela abalaleli ukuthi ule nkampani yona ele njongo yokuthuthukisa abantu eBhinga, awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Isiyabuwa Development Trust i-organization esayifomayo thina abantu bebhinga ngokubana zabona ukubana thina sisalele kakhulu abantu bebhinga i-development nxa isenzwa siyabe lokho sisalela emuva since 1980 we are the most undeveloped district eZimbabwe so ngakho-ke ama-chiefs yethu abona ukuthi no into leyi ilokhu iqhubekela phambili basihlalisa phansi bathi abatsha dinganini elingakwenza ukwenzela ukubana lithuthukise indawo yenu yikho-ke seqalisa uhlelo okuthiwa yisiyabhuka development trust sikhangela i-development etshiyeneyo sikhangela esithi i-social development sikhangela njalo esithi i-economic development sikhangele njalo i-infrastructure usocial baba yikho lapho esikhangela khona izikolo zethu ukuthi abantwa bethu bafunda njani sikhangele njalo i-health yethu izibhedlela zethu sikhangele njalo ukubana singancedisana njani uma-livelihood into ezinjengama manzi ahluphayo abantu uzulu ebhinga sikhangele njalo abatsha bakhala bethi asinamisebenzi sifuna imisebenzi ikho lapho esikhona khona hatshi siyadinga lathi ama-partners abe buya ezithatha ama-opportunities agcweleyo ebhinga ubana becreate employment for abantu
sikhangele isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka imali liyitholaphi
liqiniso sibili into azimanjongonjongo akusibelanga kuthe siqalisa amankampani hhayi sangcono kuma-diamond babesineda bethi hatshi we understand i-plight yenu liqiniso lisalele emuva bavanini lokhu lenza lokhu kodwa kwakhathesi bayakhala bathi i-corporate social responsibility ngeke beyikwanise njalo nje sikhangela thina ama-pocketes lapho esisebenza khona sithatha izimali from our own pockets siyayenza i-development esiyenzayo so ludubo sibili olukhulu lalelo lwama-resources ukuthi esingabe sikufisele ukubana sikwenze or sikwu-accomplish asikukwalise ngenxa ye-lack of resources akula mali
njengenkampani lisebenza ndawonye labatsha kuphela na
to asisebenzi thina singabatsha esaqalisayo i-movement leyi njengabatsha sisebenza labadala besilayela sisebenza laba-chief yethu esithi ngesilunga ngosinqwami sisebenze njalo labanye abadala abebe besincedisa
ula siyisicelo sokunikeza uzulu na
isicelo nesokubana lapha esikhona sonke uzulu kumbe siseyurophu kumbe siseamerika kumbe sisouth africa masibambane nini siqaliseni ukunceda abanye bethu abadubekayo ebhinga amanzi ayahlupha sibili sibambenini lisincedise ukuthi sidile amabhozi izikolo azilamafenitsha abantwana abafundela ezikoleni ezifakwe utshani sibambenini lisincedise ukubana siyakhe izikolo kuningi sibili esingakwenza okuncane elilakho sibambenini lisincedise nxa befuna senze ama-conference in those various countries siyabuya sibambane lani senze ama-fundraising conference xa befuna ukusibamba i-email yethu kuthiwa ngokuthi siyabhuka development
hayi sikuzwile mnumzana akhula kwashe montsanka siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo bhuti
siyabonga kakhulu baba wobe
mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo mnumzana khula kwashe muntsanka abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 yona username yami lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 pm bese lugqiba ngo-9 pm wanelo kwanamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke mike hobe soke isikhathi sokholo lwesikristu silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
ngizabala kumakhubo ichapter ka-40 lapha ngifuna ukukhuthaza abantu abadangeleyo emphefumuleni abantu abakhathazekileyo kumphefumulo wabo. UDavid yakhuluma uthi yena, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami, yangikhupha emgodini owesabekayo, echaphozini elibi, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami, yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, ingoma yokubonga uNkulunkulu wami. Abaningi baza kubona besabe, bayithembe inkosi. Ngifuna ukuthi mina namhlanje ngezikhathi lezi esiphila ngazo, kulula kakhulu ukuba inhliziyo yakho idangale, kulula kakhulu ukuthi ukhathazeke emoyeni, kulula kakhulu ukuthi ubone ngani impilo isifike ekugcineni. Ngesikhathi lesi esiphila kiso, kulula njalo kakhulu ukuthi umuntu adangale azathi, ayi ngiphilelani na. Manje mina bemfuna ukukhuthaza namhlanje, ngithi kuwe, awusuwe wedwa ongabe usizwa kanjalo. Siyabala lapha sikhangela inkosi enkulu, inkosi okwakuthiwa nguDavida. Kuye uDavida kwaphuma inkosi uNkulunkulu uJesu kusendo lukaDavida. Njalo siyazi ukuthi uDavida uNkulunkulu wayesithi, le yiyo inceku elandela inhliziyo yami, le yiyo inceku engithandayo ukwedlula bonke abantu. Siyamazi njalo uDavida ukuthi sihlangana laye ebulala uGoliath. Akula muntu ongakwaziyo lindaba kaGoliath. Sihlangana laye uDavida ethola umbuso ebusa u-Israyeli. Nangu uDavida indoda eyaziwa ngamahubo ayo amnandi. Nangu uDavida sihlangana laye laphana sithi, uyangigcoba ngamafutha ekhanda lami, uyafaka phambi kwami itafula phambi kwezitha zami. Kodwa nangu uDavida lapha sihlangana laye sithi, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami. Simuzwe sithi, indaba wayekhala lapho uDavid, kukhani inkosi yamkhupha phakathi komgodi owesabekayo. UDavid uthi wayesephakathi kwamadaka, esesehluleka lokuthi angaphuma njani. Kodwa uthi yena, ngangikhala ekhalela enkosini. Kambe shuka, ngubani owayengakunaka nthi indoda engangoDavid ingabe ikhala iphakathi kwegodi elimnyama, iphakathi kwexhaphozi, kuyindoda eyayikhanyile amagcobo ayedlula wonke umuntu. Kodwa simfica ephakathi kwenkinga enkulu kakhulu. Nanso into engasikhuthaza namhlanje, ukuthi lobu phakathi komgodi owesabekayo, lobu suphakathi kwexhaphozi. Uyazi akulanto ebuhlungu njengokuba phakathi kwamadaka, phakathi kwexhaphozi. Uyabusukumisa unyawo uthi usuphumile, kanti ungena phakathi kwelinye ixhaphozi solunyathelile, isicathulo sesiphumile, impilo la iba njalo. Manje nansi isikhuthazweni laso namhlanje, inkosi ungayimelela ngesineke, lobu phakathi kodubo lakho, iza kukhupha phakathi kodaka. UNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ulalele, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho, uNkulunkulu njalo useduzane lawe. Isandla sikaNkulunkulu siseduzane lawe, uNkulunkulu ngwakhe useduzane lawe.
Akuyiphethe mfundisi.
Bakhona abaphakathi kodaka, bakhona abaphakathi kwemgodi emnyama. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu, ngesandla sakho esilamandla, basuse phakathi kodaka, Baba, esula izinyembezi zawo. Ngegama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Islanders libe nguChiki Lobhanqa 1-1 lele-Rentals emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe e-Harare namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Dynamos 1 Bulawayo Chiefs 1, Wanga 0 Black Rhinos 0. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi uzahambisa emthethwandaba odokotela abakhalela umsebenzi. Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthi bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisa ngenjabulo uCapes Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.